Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni lamhlanje mthwakazi kungomvulo mhla ka 28 kuNhlangula 2021. Igama ngontungamile inkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu eyokuthi lomkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana.
Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belomkhuhlane lo.
Ngesikhathi kuvaliwe ama-livelihood abantu yiwo a-affected, kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa, kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane.
Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine u-level 4. Kambe isinqumo sikahulumende esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le interest singenza inenge ligcine imali yemabhanga na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1736. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lasithupha 46,442. Izolo kuhlatshwe abazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,961 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,790. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 756,291. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 518,968. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile, ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yama-vaccine lokuthi bese sibona ngani inani selisehla, kodwa kathe sikuyethusa ukuthi liyakhwela. Njalo nxa sinanzelele eNingizimu Africa, e-South Africa ngapha abangomakhelwane bethu, njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha, kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu eyokuthi lomkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelane.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso zakhe zokudinga injection zibe ziningi, lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe le injection ayithole nxa yayifuna, ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo, ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
Kukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
Thina besibona kuqakathekile njengamabandla ukuthi kuqhubekele phambili kukhankaselwe ukuthi abantu behlatshe injection, ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla, ukuba le mask, lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqakathekile kakhulu. Yiyo kuphela indlela esingafikela ukuthi lomkhuhlane ungamemetheki. Siyananzelela ukuthi emabhasini abantu baya beminyene, siyananzelela ukuthi lapho okuthengwa khona shopping center, kuma supermarkets, abantu baqhubeka beminyene. Njalo abantu abaningi bagcina bengagqokanga lawa amamaski la nxa behamba lapha endleleni. Ngakho into ekumele sikhuthazane nini ukuthi singakwenzela ukuthi sibone amapolice, kodwa sikwenzela ukuthi sigcineni impilo zethu.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokuvala yonke imibuthano egoqela eyamasonto, ezombusazwe kanye lezikolo. Uthe imbuthano yezimfa iyo yodwa evunyelwayo, kodwa uthe akumelanga ibe labantu abedlula amatshumi amahlanu. URamaphosa uthe phakathi kwamaviki amabili alandelayo akula ndawo ezavunyezwa ukuthengisa utshwala, kanti njalo uthe amakhefa asevunyelwa kuphela ukuthengisa ukudla abantu besiyadlela ezindlini zabo, hatshi kulawa makhefa. URamaphosa uthe njalo abantu abasavunyelwa ukuhamba-hamba kusukela ntambama ngo-9 o'clock kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Uxwayise uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi, wathi abazatholakala bezephula bazabanjwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ekhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuhlaba abantu, wakhuthaza uZulu ukuthi bawamukele lawa majekiseni ngoba esebenza njalo engelawo umthelela omubi. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-EFF lethule umbiko lisola iziqondiso lezi njalo lisithi uZulu kamelanga azilandele. Leli bandla lithe uhulumende kaRamaphosa kumele ahlabe abantu ngobunengi, hatshi ukuvala ilizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Kubikwa kakhulu ezibhedlela eziningi sekungathi impela kumbulwa kwembeso. Kukhanya ngathi le strand ye Delta ebikwa kuthiwa isukela eNdiya kungathi thelelekana kalula, futhi kuyavama nje ukuthi abantu babe nama complication lawa adala ukuthi ukugula kwabo kudinge izibhedlela. Ngakho ke sibe sesikulindile vele ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kumalevels lwa okuvala ilizwe. Nakhona nje njengoba sasatsho nje dakudala ukuthi iyinkinga lento ngoba ngesikhathi kuvaliwe ama livelihood abantu yiwo affected, kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa, kanti siyabona ubhebhetheka komkhuhlane nokulahleka kwabantu.
Udaba lokuvalwa kokuthengiswa kotshwala bathini abantu ngalo?
Siyasinanzelele lapha kakhulu eGoli ukuthi ibhizinisi lotshwala abanye mhlawumbe bengalibuka nje njengomuntu onathayo ukuthi hhayi abantu bayanatha bayadakwa, kanti akupheleli lapho. Ibhizinisi lotshwala liphethe inhlanga eziningi zebhizinisi nezomnotho nokusebenza kwabantu, kusukela kubatshayeli abatransporta lobotshwala, kubantu abafaka amalebheli phezu kwalobotshwala, kubantu abalimayo emasimini ukuze kukhandwe lobotshwala, kuma-restaurant akuthengisayo ibhizinisi lotshwala lona ungalikhangelisisa limumethe iminyango eminingi yezomnotho. Imali ivalwa akubi ukuthi eqinisweni abantu bayama ukunatha utshwala, kuya nje sekuyikuthi abantu sebebulanda ku-black market. Yiyo ke into esinanzelele ngama-lockdown onke, saze savelelwa izifo. Uma usakhumbula kwashona abafana abane abasebhinga abomdeni owodwa ngenxa yezizathu zokuthi abantu besebezama ukuziphekela utshwala. Ngokubona kwethu akuvala, asikholwa ukuthi kuzovimba lutho nje, bazobeqhubeka abantu belokhu bebudinga lapha ku-black market, bazabe belokhu bebuphuza, kanti umnotho welizwe uzokulahlekelwa. Bekungcono ukulawula indlela abantu mhlawumbe kuthweka babuthenge babungibangene labo emakhaya into efana naleyo, kodwa kulawulwe kwengezwe nje indlela zokuzivikela. But uyayinanzelela futhi lento ukuthi umongameli phela kumele asithathe isinqumo esijiyileyo, ngoba bayaphela abantu, izibhedlela nazo zikhanya ziyashoda ngabongikazi ukuthi abantu babelatshwe lapho, ngoba abantu sebesiba baningi kakhulu ngesikhathi sinye.
Ramaphosa sizwe ekhala njalo ngabantu abamemethekisa imbiko yamanga ngamajekiseni okwenqabela lomkhuhlane. Ludaba olubhahe kanganani lolo?
Amavaccine inhloso yawo yikudala into okuthiwa i-head immunity, ngakho kubalulekile ukuthi abantu bawathathe amavaccine ukuze badale ukuthi kube le-head immunity. I-head immunity yokhandwa ukuthi umuntu amasosha akhe omzimba uma esekwazi ukuvikela lolu COVID kube le-transmission less around the community. So siyabakhuthaza abantu ukuthi bawathathe lawo mavaccine njengoba uchwepheshe besho ukuthi aphephile.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uhulumende wethule umthetho ngeviki edluleyo othi amabhanga kumele ahlawule uzulu ogcine imali kuwo inzuzo kumbe i-interest ngesiNgisi. Ama-savings accounts asezathola inzuzo esukela ku-5% ngomnyaka ngemali yeZimbabwe, kuthi labo abalama-fixed term deposits sebezathola i-interest esukela ku-10%. Le yindlela yokuhuga abantu ukuthi bagcine imali emabhanga aji ezindlini. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi abantu bazahugeka na bayihambise imali yabo emabhanga nxa sikhangela ukudliwa kwezimali osukuke kwenziwa nguhulumente kanye lokungahlaliseki kwezenotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Ngazukhangela kweze-reserve bank singadibe kwisikhathi eside, it was long overdue. Kodwa inyathelo abalithetheyo lizachaza thina esithi singamadipozita esifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka. Kodwa osifuze sikhangele in terms of ukuthi i-economy khathesi does it support or into yona le enjengayonaleyo, ngoba nxa i-reserve bank sibe yafaka ama-minimum standard. Ama-minimum standard ewafakileyo ikhangeleni ukuze ifikele kiwo. So kuzayenzakala kubana imali ye-productive esithi ngama-lending rates kuzayincrisa. So imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini. So ngezinye indlela thina ama-depositors were happy, but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo, ngoba imama rates azayincrisa. Ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kubona u-reserve bank zeyinike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaka ama-threshold, ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculateni ibonene ukuze ufike, ngoba lokhu kuyinto ukuthi njengesizwe siyayenza izinto nge-command akusincedi, ngoba i-economics ngokwayo ayiyo esithi i-free lunch, akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye. Ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo, kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho.
Njengoba isizala imali ebhanga sizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga, ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini. bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho.
Imali ingatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi. Singathi indaba yokushelakala ama-interest ngezinye izizathu, kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu li-under-inflation, ungazoyigcina imali emabhengi iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga ngamalanga, njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi thina siyi-cash economy, so kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki ngithola i-benefit yami ukuthi ngikhiphe imalini, nxa ngiholile ngithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar, ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise. Benisenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar, imali yami ngiyithengisa i-cash, ngithengisana. Yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash, ngoba kulabantu phandle abathenga i-cash. Imali ngokwayo siyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki, ngoba ayisiko kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole i-interest ebhenki, kufunakala njalo i-confidence, le trust ku-banking system eZimbabwe. Ungananzelela yona le into kathesi ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku-banking sector, esile trust le-confidence. Abantu bahlala belokwesaba, ikakhulu ungakhangelela ukubana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana amabhenki ngemthetho ngesikhathi ngesikhathi. Le nyanga kuyabuyenye i-directive, liyani nyanga kulenye i-directive, khonangana kuyabulala i-confidence le-trust ebantwini.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi owake waba yisiphathamandla sebutho u-retired Major General Clever Shadrack Chiramba ubulawe ngomkhuhlane we-COVID-19. Inkundla ye-New Zimbabwe ibika ukuba isiphathamandla se-ZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi ibandla le-MDC Alliance yilo elimele lisolwe phezu kohlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu okwenzakalayo emadolobheni achiyeneyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngu-Gift Sondo kumfo kaNdlovu. Basakazi bentando ukuphawula kakhulu ngabantu bakithi abakuzana abafana labo oBert Mpofu, oSimon Khaya Moyo, labo Gawule, labo Chuma labana. Bebesiyayenzani kanti vele esithombeni sikambuyani yani. Sibabone bekhothama beguqa lapha esithombeni sikambuyani nanda bekhupha lezicathulo. Bayawazi umlando kambuyani yanda. Ubuwona waye benga laba omnanga gqobezano lapha ukuthi labo inkosi yakithi bekwe esitulweni sayo iphiwe ibudget lawo bekhotamela inkosi yakithi ubulelani kalobhengu lakamzilikazi kamashobana. Hayi le nto yabo leyo kuyakhotamelana lombuyani yanda. Hayi 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 ngizonyanyeka kakhulu ngabantu bakithi. Bese ngibuya laphana kuqembu lesizwe laphana i-MRP bengicela ukuthi isibuzile basakaza ukuthi kathi izaya nini ku-Congress, ngoba ngathi kungani lafonya 2014 ngake ngazi iphi isikhathi ngafunda i-constitution yabo ithi every 5 years kufanele kuyiwe ku-Congress. So i-Congress iwa nini, ngoba if lafonya 2014 i-constitution le yaqala ukwa-active 2014 kusho ukuthi yonke i-leadership liyana amathemu aba-expire 2019 ngoba kufanele beye ku-Congress. So asizameni silungiseni laphana singayenzini amaphutha akathwangirayo wokuvayolate i-constitution yeqembu. Uthwangirayo wavayolate i-constitution yeqembu lakhe e-MDC. Buka manje ukuthi khona imphumela yokuvayolate i-constitution injani. So ngiyafisa le-MRP laphana ihambise izinto ngohlelo futhi ku-top leadership umuntu ekhitshwe kahle, engakhitshwa nje individually uma engabe wonile. Siyafisa mpela laphana kwamthwakazi kungabi le inyizana. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
Njalo basazo kwaSudo 7 noma indawana ezishiyene zelizwe. Wesicela inhlanganiso lezi zinceda abantu, especially le abantu imise okukhethwa khona enhlanyelo kuwiniswa abantu ukubana kumashowa lapho ukuthi ngabe ubayanazelela ukuthi especially lapha emakhaya ukuthi uzathola ukuthi umuntu uyawina ngale ngenhlanyelo yabethethe kumakhelwane emasimini engalamabele enebulwa indlala that bekunani ukuthi beke benzishowa ukuthi unumber one ulamabele amaningi ukuze kukhuthaze abantu ukuthi balime kakhulu kungabi le ndlala esigabeni jike khule ngale kumahlasela characters unjani nachane nasite work and the general manager sadika sabongani uvuka njani khona lapho izuzibambe kahle ubukhokheli bakho buqoda udunyiswe yonke ndawo hhayi siyathandeka sabongani yezi-development ye phambili ngijike ngomahlasela futhi south north east unamafika o-cc ngithi phikani linazelela i-COVID-19 ngoba iyabulala lono mama unalo
Sanibonani basazi be-Studio 7 okhulumayo ingqalabutho esigabeni saseRobhani. Besicela sidlulisele lo mlayezo ukuthi cela abantu bezano bekele ukuthuma abantu babo eMathebeleland bezodestroya into zasemathebeleland. Angithi bona behluleka vele bathathile izwe ngokudli bayekele into yabo le.
Salubonani ku-Studio 7 okhuluma umhulu wasendaweni yasenkayi kosikhobokhobo. Ngiyajabula le audio uma ingafundwa. Inkinga ye-ZANU-PF i-1 ibusa abantu ohatelelo benyathezela abantu. Abake bebusa abantu sikhululekile manje abantu abaningi bangaphandle kwamazwe. So into yona le bona bayibheka njani bathi kurayithi na bazolungisa nini ilizwe ngapha vele batshona besidla imali bedlela imali yephalamente ilizwe abakalungisi lutho lokhe bebhoda ngamasikafu beyagagile hhayi sikhathele ngaye ZANU-PF asisayifuni ngazi umuntu olokhu esavotela iZANU-PF uyabe valeka amehlo enjani sikhathele ngaliphatha asisayifuni lo mozora layo yimpimpi yeZANU-PF asuke nje hambe khatha navele ngatholi ngitsho le vote eyi-1
salibonani Studio 7 nabalaleli benu iZANU-PF yesibulele ilizwe lakithi bakithi yonke into iguqukile kusukela u-1980 sikhipha amaminista sikhipha amagavena sikhiphe usazisegcina ngo-2017 sikhipha upresident ekhitshwa ngamasoja kodwa-ke akula lutho soluguqukile izinto lokwezisiba worse yiko-ke isolution esisele kuphele ukuthi sikhiphe iZANU-PF singakhiphe iZANU-PF ilizwe lelokithi liyaguquka libe lizwe lihle kabe elihlalekayo ngiyabonga kakhulu
Salibonani amaZimbabwe amahle. Mina kune into kade ngicabanga ukuthi angake ngowakade abantu siye kokukhuluma okuningi sileli ishona lo mdebele lo muvenda lo mshangane lo yini asibambaneni sibe into iyodwa sikwazi ukukhupha lezo siwa kulo iZANU-PF nani koma nje nangicabange njengamanje iZANU neZANU-PF zabambana yikho lokhu manje ziyasihlikumeza lokhu kwakufuneka thina njengamanje sibambane njengabantu waseZimbabwe sikhiphe lo ZANU-PF sibe nephati iyodwa nje inhloso yethu ukukhupha uZANU-PF ehlalweni singalokho sithi hayi mina lokhu umuntu wakazi mina lokhu wasoshoneni lokhu ubuyakhuphi angeke siye ndawo kufuneka sikhiphe le ZANU-PF sibambanise sibe iphati i-1 ikhiphe iZANU-PF ehlalweni ngoba iZANU-PF izipula neZANU-la wabambana namandla yibantu basihluphayo so ngathi bafuna sibambane sengephati iyodwa inhloso yethu ukukhupha iZANU-PF ehlalweni Ngiyabonga amaZimbabwe amahle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izitabane kwele Malawi zitshengisele ngomgqibelo zigala ngokuthi uhulumende kumele azinaze njalo zivunyelwe ukutshata. Ngokubika kwentatheli zindaba ye-Voice of America uLamek Masina. Kubhubhe abantu abedlula amajumi amathathu ekulwisaneni kwamabutho kahulumende labahlamuki kwele Somalia izolo. Kuvike njalo intatheli zindaba ze Voice of America uHarun Maruf lo Abdi Wahid Mualim Ishak. Singene kudaba lweMelika. Onqotshwe ngumongameli Joe Biden kukhetho olwedluleyo, umnumzana Donald Trump wenze umhlangano labasekeli bakhe e-Ohio ngomgqibelo, lapho aqhubeke ekhala khona ngokuthi waqilibezelwa kulolu khetho lanxa nje engelabo ubufakazi. UTrump usole kakhulu umbuso kaBiden njalo wacothoza abebandla lakhe lama-Republicans abangavumelani laye. Lo ubungumhlangano kaTrump wakuqala selokhu ephume embusweni ngozibandlela kulandela ukunqotshwa kwakhe. Abanye bathi uTrump engaba elungiselela ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
UTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe ecampaigner, nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela, njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa ngavuka esekhethe omunye umuntu ongabamela, wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale eku picture, wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans. Yikho kwenzakalayo, uyazilungiselela, uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama-Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini? Alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans kaba bambananga abamfuna abanye bangkhona uTrump, kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty ama Republicans nguyo ibambileyo, ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedisi umkhankaso webandla lama Republicans, kungenye into emenza aqhubeke eibambe ngasesidukwini. Sokusithi kubuye elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapota nama-Democrats, ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakaza ahlangana nalo, kuningi ongikhona kusazayenzakala, kodwa iqiniso sweni ibandla lama Republicans lona lodwa li divided, akukho clear, akukho sobala ukuthi ngubeke ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump, ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi nxa ikhankasa esiba lama rally esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama Republicans ukuthi isikhathi xa sesifikile sokuthi kukhankaswe kukhankaselwe umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozama la ibandla lama Republicans. Iyo indaba ekhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belo mkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine lapho asevale khona yonke imibuthano kanye lokuthengiswa kotshwala. Kambe isinqumo se-Reserve Bank esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le-interest singenza ukuthi abantu abanengi bagcine imali emabhanga na? Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.